izolo ntambama inhlanganiso yebhazi yethulela umbiko encwadini kahulumende ekwethula iziqondiso zakhe e-Government Gazette okutsho ukuthi sokungumthetho ukuthi abemsakazo babhadale ngedola leMelika. Umbiko okhutshwe ngabebhazi uveza ukuba imsakazo edinga imali lo ama-commercial stations asezabhadala $2,900 ngomnyaka bebhadale $5,800 kuminyaka elithumi njalo bebhadale $2,000 esikhwameni sebhazi. Imisakazo yezigaba izabhadala $400 ukuphiwa imvume yokusakaza, ibhadale $800 okweminyaka engamathumi, ibhadale $30 okwenyanga. Lokhu kwethuse abemisakazo eminingi ikakhulu ezimeleyo ngoba besithi inzuzo abayithola kumbiko yokuthengisa ama-advertisements ibhadalwa ngedola leZimbabwe. Abemisakazo kaZulu eyaziwa ngokuthiwa ngama-community radio stations bathi limali izaphazamisa ukusebenza kwabo ngoba bevele bengavunyelwa ukuthola inzuzo yama-advertisements kumthetho owe-Broadcasting Services Act. Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS umnumzana Jerry Zingwevu uthi imali leyi kayihambelani lomnotho welizwe.
Imali lezi ngathi zikhuphukile kancane. Sikhangele izigaba lemisakazo engelamali. Umkhonomi ovele usuncweba abahlali. Sesikhangele ukuthi uma uhulumende efaka yena izimali lezi, imbadalo lezi ngamadubula awaseMelika, ngibona ngani kuyancweba mpika. Kuyancindezela intuthuko yama-community radio ekusukumeni kwayo. Ngoba sikhangele ukuthi elizweni kuvele thina imali esebenza yona leya ma-RTGS.
Uqhubeke esithi uhulumende kumele akhangelisise udaba lolu ngoba phansi kwemithetho yelizwe usebenza imali yakuleli hatshi idola leMelika.
Le Melika le itholwa ngabalutshwana. Akho ezigabeni lapho sangathola ukuthi balutshwana bangathanda ukuthi basize i-community radio zethu ukuthi kubhadalwe izimali lezi. Bengibone ngani mina ngakuqhubekile nje kungama-RTGS wona lawo. Ngaphandle ngohulumende yena esithi usangafaka ingxenye kumbe nxa ukuthi kulezinye inhlanganiso ezingavunyelwa ukuthi zifake ingxenye yemali le kusizeni yama-community radio lesingathi khona ngama-subsidies ngaleyo ndlela. Siyazi ukuthi kule broadcasting fund, so ngathi ngayiyona yiyo esebenzayo ukuthi ibhadale izimali lezi.
Lokhu kusekele ngumnumzana Zenzo Ncube owayebayethe FM yona esebenza esiqintini sematobo esabelweni semathebeleni South.
Ngathi ngikhuluma ngomthetho ofakwe nguhulumende amalanga amalutshwana adlulileyo ukuthi i-community radio stations kumele sibhadale malini, ngibona imali ezifunwa nguhulumende kuma-community radio stations zinengi kakhulu. Indleko ezifunwa i-community radio stations ukuthi kwanise ukusakaza ziphezulu kakhulu. Njengesilinganiso, over a 10-year period, phezu kweminyaka elitshumi, i-community radio station kumele ibhadale uhulumende imali engange-$8,000 kungama regulatory fees, imali ebhadalwa inhlanganiso ye-Broadcasting Authority of Zimbabwe esebenza ngaphansi kukahulumende eyiyo enika ama-license. Kube njalo kulama-frequency fees, imali ezibhadalwa inkampani ye-Broadcasting Authority of Zimbabwe njalo, mbona ngani le transmedia ngoba yiyo rana ama-frequencies lawo.
Umnumzana Baito Ndlovu owethu wasumbuka community radio ebhinga uthi kumele uhulumende akhangelisise lolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-radio ethu asumbuka lapha ebhinga sithi kuzaba nzima kakhulu ukuthi sikhwanisele naleyo i-US ukuthi sibhadale ngayo ngoba ama-community radio station lawa afandingwa ngama-communities. Ama-community asoze ayithole i-US. Imali abangayithola kuphela abantu be-community i-RTGS. And i-RTGS kuyabe kumele siyitshintshe ukwenzela ukuthi ibe yi-USA. Ngoba lathi njengama-radio asivunyelwa ukuthi sisebenze lama-organizations aphandle kwelizwe.
Umthetho we-Broadcasting Services Act awuvumeli imisakazo yezigaba ukuthola imali kwamanye amazwe. Usithi lokhu kungenzakala imisakazo le ingagcina izingenelwa umsebenzi wayo ngabantu bakwamanye amazwe. Imisakazo le inceda kakhulu abantu abasemaphandleni, kakhulu labo abangenandlela zokuthola imibiko ku-internet ngenxa yendaba ezifana lokuswelakala kwamagagasi awe-internet nemali yokuthenga idatha. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.